zakhumbula ukuthi abantu laba baqala bechajwa bebaningi. Kulabanye abakhona abatholakala bengelacala abayi 21 last year. Kube sekusele abathathu laba bantu lokho behambe emthethwandaba ngendaba yonaleyo. So laba kade betholisiswa bephakathi babenishwa i-bail. So kwayenzwa i-bail, i-fresh bail application lamagqwetha eHarare, eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Namhla ujaji uJustice Chilembiri Bhunu ucine esibagranti i-bail wathi yeyayi. Ungcono icala liphele bethonisiswa bevela phandle.
Uphile yini izizathu zokubana abaphe i-bail yena kade sala iminyaka yonke le?
Izizathu aziphumanga okwakhathesi ngoba i-judgment njengeyokuthi behambe phandle bethembiwe bethonisiswa bevela phandle. Izizathu hayi asikazitholi bezibhalile phansi kodwa hayi besingakazitholi okwakhathesi.
Manje kuyini osekuzayenzakala kudaba lolu nxa sesikhangele bonke lalabo abanye abakhitshwa kudala?
Nxa sikhangele udaba lolu ukutholisiswa kwalaba abathathu kuqhubekela phambili, idaba labo labuyele ecourt mhlaka 24 February ukuthi udaba lolu uqhubekele phambili. Ukuthi kuza kuphuma njani, siyabe silokho simelela lathi sesibona ukuthi inkundla izawuthini. Nxa sibona sebeletha ubufakazi babo ngoba bona bathiwa hhayi singcolobe labo beletha ubufakazi labo bezama ukuthi bezivikele.
Ubufakazi obukhona selizwile yini ukuthi ngobunjani?
Hayi, ubufakazi obukhona kathesi ubufakazi nje obalethwa abafakazi be-state ababemelele i-state. So yikho lapho kwathi okwakhutshwa khona abanye abayi-21 abantu abathiwa hayi ubufakazi abulani nalaba abayi-21 ngcono bezihambe nabalacala. So ubufakazi obulethwe phakathi kwenkundla, umthethwandaba yena uthi yena hayi kulokunye okukhulunyiweyo ngabafakazi okumele ukuthi hayi laba abathathu nabo bechazulule. Labo beletha ubufakazi bezivikela ecaleni lonelo.